So we see card descend about VOA in Debele.
Livuka njani mthakazo omuhle olamukela emthakazweni we Studio 7 ngomvulo seku 27 kuNcwabakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi ukuze uhulumende kamongameli Mnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abasebenza gadalala kudalela ikhabhinethi yakhe.
Engingalinganisa akotha ngusitani lo wayengu-CEO we-Farmer Platinums we-Mimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo. Abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hhayi abantu asebehlale badala kwaphakathi.
Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubevele ngamenywanga emkhosini wokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa izolo, lanxa yena isithi ubenxusile.
Abantu badonga ukuthi ngabakananzeli ukuthi uPresident Mnangagwa engumuntu omdala enjalo uphinda ngamanga. Kakunamuntu owabuya ku-MDC wathi ebesela ukuthi kube nje loba besingeke siye iqiniseke ukuthi labo kazange abasibiza basinemanga, kodwa ngizawusobona isethu yamuthi usimemile.
Abanye bathi basola ukuthi umongameli Mnangagwa engenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi kufanele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa yena ogcotshwe izolo ukuthi aqalise umsebenzi ngokusemthethweni agcwalise izithembiso azethulele ilizwe emkhosini wayizolo ezigoqela ukuthuthukisa umnotho. Ukugcotshwa kwakhe kulandela isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi nguye owanqobayo kukhetho lwangenyanga edluleyo, hatshi uMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UMavis Kama usethulela okwenzakaleyo emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa izolo.
I, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, swear that as President of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle-income economy.
Umnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance, ubengekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. Umgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba Lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqalateke okwedlula amanye amalanga kithi.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila oweDRC loMnumzana Edgar Lungu wakweZambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukusenjalo, ukubonakala komkhokheli welinye lamacele eMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe emkhosini lo kwamukelwe ngembono echiyeneyo, abanye besithi kuyabukeka Kodwa abanye besithi mhlawumbe wayevele esebenzelana lebandla leZANU-PF phambilini koKheto. UNkosazana Kopheo bekhatshwe ngezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezivalisa umnumzana Obert Kutu, unkosikazi Priscilla Msihayirambu Mushonga, lonkosazana Linda Masarira. Esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Witness Dube usichasisela okuningi ngezizathu zenyathelo elithethwe libandla lakhe.
Njengabantu abantwana beZimbabwe abalandela umthetho okathi sihlala sikhuluma ngayo i-constitutionalism, nxa idala elikhulu njengaleli seliyenze isinqumo esinjengalani esicacileyo kuzwelonke, nobukhokheli bethu bubone kufanele kubana butshengise kubana hatshi ukhetho yinto ebuya idlula, kodwa ukwakha ilizwe yinto okungathiwa khona umsebenzi okumele siwenze ngokubambisana, njalo uqhubeka ukwenzela ukuthi impilo zabantu zithole isixazululo. Ngakho lokho-ke asiyonto esingabotshelelwa kwezamabandla ombangazwe kumbe ekukholelweni ukuthi ubani nguye kumele akhokhele. Nxa ukhetho selubuyile baphumisa impumelo oluyiphumisileyo kwaba leso lezisolwayo zakhangelisiswa ngumthetho omkhulu oyi-constitutional court, bekungasekho okunye ngaphandle kokuthi-ke abantwana beZimbabwe bahlanganisa amakhanda bazame ukubana ilizwe liqhubekele phambili.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi sizalibona njalo kweminye imikhosi kumbe lisebenzelana lebandla leZANU-PF kumbe hayi bekuyikuhamba nje emkhosini wokumgcoba?
Ukuhamba emkhosini wokugcotshwa kukamongameli welizwe akufanani ngitsho lokuhamba emkhosini esingathi ngumbuthano wephathi kumbe iCongress yeZANU-PF. Besingayanga kuCongress yeZANU-PF kumbe umbuthano weZANU-PF, besiye embuthanweni welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kwehlukile kakhulu, yinto ebuyileyo ehlanganisa abantwana beZimbabwe layo yonke nje eminye imbuthano ehlanganisa abantwana beZimbabwe sokungaba khona ukuthi badlaliye khona, kodwa lokhu bekuqakathekile ngoba bekusiza kuhlose ukubana sivule esingathi ngolunye unyawo, sithathe olunye unyawo njengelizwe ukuthi kuthengisele ukubana ubukhokheli bethu ukuthi hayi bantwana beZimbabwe ukhetho selubuyile selwehlulile, kodwa okwakhe isizwe sikwenza sikubambisana siqhubeka siya phambili. Khumbula ukubana ubaba uTsvangirai ngokwakhe umkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change labona laba kade abaseleyo abanye bakhona kade bambe iphathekile kulolu ukhetho oluyedlulileyo, bahamba-ke esagcotshwa-ke uNangagwa ngemva kokubana engene ngokungena okwaba lokuncedisana kwabantu lo lebutho wonke umuntu. Kodwa-ke ngaleso sikhathi thina besingakafuthiseki ukubana ukuphatha kukabaNangagwa eqedisa esingathi isandla likababa umgabe kwakumele phathe ngalo, sasingakafuthiseki ukubana yebo kambe singathi lokho kwenziwe ngokusemthethweni ngokugcweleyo noma nje kwakule parliament phakathi, kodwa sasingakafuthiseki. Kodwa-ke sesibona-ke kathesi ukubana hayi ukhetho lubuyile lwadlula, kukhanya izinto hayi zihambe ngendlela noma ingasozithuthisa wonke umuntu noma lathi ingasithuthisanga ngendlela yonke efaneleyo, kodwa sikubona ukubana kuyasinika ithuba njengamaZimbabweans yokubana siqhubekele phambili ngokwakhe ilizwe. Labo abazahlala bekhuluma ukuthi yebo kungaba sokuyikuthengisa kungaba sokuyikuthini okunye mhlawumbe kuyabe kuveza nje ukubana ubukhokheli babo kuliphi izinga, bebekhangelela ukubana yonke nje impumela iphume ikhona nxa ingasakhombanga bona sokumele kuthele inhlabathi kuyo yonke into eyenzakalayo. Kodwa thina sikubheke ngelinye ilihlo ukubana hayi umsebenzi wokulamula ukubana ngubani okumele akhokhele ilizwe wenziwa ngabantwana beZimbabwe ku-election. Ngakho nxa sebekwenzile lokho kwaba lenso lezisolwayo zahanjiswa ngokusemthethweni zakhangelwa zaphiwa ithuba lazo, akukho okunye okungamele kwenziwe ngaphandle kokuthi abantwana beZimbabwe bakuthande badonsele phambili ilizwe labo liqhubekele phambili.
Liyibona njani ikusasa yeZimbabwe ngaphansi kombuso kamongameli Mnangagwa? Libona kungcono yini kuthembisa kula kuqala kungumongameli Mgabe?
Ubukhokheli bukamnumzana uMnangagwa wehlukile kulobukaMgabe. Yebo kambe akukabi lo mehluko omkhulu kwezomkhonomi lapho okuyikho indaba etshisa khona. Okungathi khona nxa ukhangela ivini kumkhankaso wethu thina besikhuluma kakhulu ngokubana ukuguqula ezomkhonomi yikho okuzakuba yinsika yokuguqula ilizwe leZimbabwe. Ngakho-ke asikaboni okukhulu kwezomkhonomi, kodwa lebo ilibonile ukubana ukhetho belulokuthula okwehlukileyo kakhulu kwedlula lokho kade kusebenzeka ngezikhathi kusamusumgabe. Lokukhuluma lokhonokho akade kwenza kujayelekanga eminyakeni yonke nxa kulokhetho ubaba uMgabe besilwa lo muntu wonke alwe labamhlophe alwe lalaba uthethiswane njengokhetho kodwa ke asizange sikubone kakhulu khonoko ngakho ke umuntu uyaya ephenduka sithembele ukubana thina siyiphathi nje vele ehlale ikholelwa ebuhleni bomuntu kubana umuntu wonke ngaphakathi kwakhe kukhona okuthile okungasebenzeka izinto zibe ngcono asithabelanga kakhulu kubana sithi esikhangele kodwa asizanga njalo siba mvale lamathuba ngoba siyabona ukuthi ngomunye umuntu ongaswele okade khona kungasa yenzeka nje ayenze lokho okungakhangiswa ngabaningi noma nje ingemuva yakhona itshengisele ibandla lezanu-P_F lonangokwalo utshintsho lwakhona aluzange lubuye ngendlela abantu abafisa ngayo.
Ikusasa yebandla lakho-ke kuyini elikwenzayo kathesi lokubona ukuthi lithole amavoti amaningi kulalokho elikwenzileyo kukhetha oledlule?
Ibandla-ke okwakathesi belisathathe ikhefu kwezinye indawo njalo lizama nje ukubana lizihlolisise lizilole imiqondo ukubana linanzelele ukubana kuyini okungenziwanga kuhle kuyini okwakungenziwa ngcono sikhangelele ukubana siya phambili siza kuba losekelo olukhulu kakhulu ngoba lokhu esikutholileyo ngesikhathi esifitshane ulathi kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu okutshengisela ukuthi ikusasa lethu njengebandla ayilihle kakhulu.
Lo ngumnumzana Witness Dube isiphathamandla sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe sixoxelaye ekobulawayo. Lanxa umongameli Emerson Mnangagwa isithi ubenxuse bonke abancintisa kukhetho lokudinga umongameli, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi ibandla lakhe belingamenywanga.
Besiza kuya ngaphi lapho esize khona sizwe ngubani yakhe? Abantu badebanga ukuthi ngabakananzeleli ukuthi upresident Mnangagwa engumuntu omdala enjalo uphinda ngamanga. Kakunamuntu ongabuya ku-MDC wathi besicela ukuthi kube nje loba besingeke siye iqiniso ukuthi labo kazanga basibiza basinemanga kodwa ngizawuthi kwanesedu yamuthe usinemile angazi ukuthi umeme bani lapho kungaselani upresident Mnangagwa uyazakala ukuthi lanxa abantu bebuleyo ngamasotsha wahambe esibhedlela wayetshela udokotela ukuthi babhale ukuthi abantu babuleyo zingqambona beluleyo imibhobho uhulumende lowo usewuhulumende oyangisayo kakhulu ekuthini le nto ezimgceke sebefuna ukuphila ngamanga bacabanga ukuthi abantu bayizithutha kakhulu.
Nxa kuyikuthi belinxusiwe lakho belingasoze lihambe?
Hhayi, asikwazi ukuthi thina besiza kuya njani umuntu angatshontile imbuzi zakho sekunxusa ukuthi iyesihlinza fana kuqala kutshele kumba phuma icala lokuthi itshontile iqiniso lokuthi kuyazakala ebantwini bezek esasibacelile ukuthi babize umthethwandaba ukuthi upresident Nelson Chamisa wawina ukhetho lolo ngiyala ukuthi wawina nge-2.6 million ngakho laba abezanu kufanele baqale bavume emphakathini ukuthi batshontshe ukhetho.
Ngokwenza njalo ba bengasahlukani yini leyo mthethwandaba ophezulu we-constitutional court wanothi ngempela banqoba?
Cha, umthethwandaba lo uthi banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha ngithi azange ukuthi banqoba ngoba uyakwazi ukuthi banqoba uthe banqoba ngoba kwathiwo njalo izekha iqinisele ukuthi umthethwandaba ulandele kuphela lokhu owawuthiwe kwizekhu awusakhangelanga esasikutsho thina ukuthi hhayi izekhu ineproblem yokuthi indlela eyayenza ngayo umsebenzi wayo kayisiyo indlela ephakemeyo ngale ndlela engathembakala khonokho umthethwandaba wawufaka eceleni wathi hayi njengoba izekhu ichilichilo kodwa kungayisikomethi kucelele thina ukuthi umthethwandaba ukukhange
selikumelele kuyini sibonile ukuthi lithumele incwadi liyana eya kumanyano wamazwe e-Afrika ukuthi icubungule lolu daba.
Yes, I'm the court here, my human rights, ukuthi kuyecubungula indlela ehangise ngayo ukhetho lweZimbabwe. Kodwa njengo-president Nelson Chamisa Chibiza, ziningi izinto esizenzayo ezigoqela ukuthi kube lokulungelo labantu elokuthi nxa bengathabanga kangako kumbe bengathokoziswa indlela ukhetho esehambe ngayo bathathe amanyathela wonke avunyelwa isisekelo sombuso welizwe.
Lokhu lingabe likwenzela ikusasa yini ukhetho olulandelayo kumbe lilethemba lokuthi lona lolu khetho osoluqhutshiwe lungagoqulwa?
U-president Chamisa lokhu ekhangelela ukuthi ilungelo labantu elokuvu elokubuswa ngabantu ababavoteleyo lilungelo elizatholakala lisuthiseka ngendlela kulandelwa ukhetho lonolu ayisonto esikhangela ukuthi izosuthiseka kolunye ukhetho mhlawumbe oleminye iminyaka lolu khetho fanele lube ngolokuthi abantu abazakhokhela ilizwe babe ngabantu abathethwe ngabantu.
Nqali xoxisana lamagqwetha yenu sokwayeke kwenzakala ukuthi osecotshiwe umongameli welizwe kulandele kube labanye abangaba lamandla ukuthi baguqule impumelelo.
Ayikusikho lokho okudingakalayo nje kuphela, okunye okudingakalayo yikho ukuthi kufanele iqiniso lakazakale liphume egcekeni. Liyakwazi ukuthi upresident wayengupresident uMgabe ngo-2009-2008 wagcotshwa kwaba njalo, kodwa ngendlela yokuthi izinto zazingahambanga kuhle kwagcina kulungiswe olunye uluhlu kumbe singathi omunye umhlobo karhulumende owagcina ngabanga ngulo wayefunwa uMgabe yedwa. Ngakho ke into ezifana lazenezi zile ndlela eziningi ezingahamba ngayo etshiyelela lokho kuyabe kukhangelelwe kumbe lokho okujwayelekileyo. Okuqakathekile ukuthi uhulumende kapresident Mnangagwa nguhulumende ongathandwanga abantu, ongavunyelwa ngabantu, njalo akanamandla amakhulu kakhulu okulungisa into efana lomkhonomi lokulungisa izwe lethu ngendlela eqondile. Khonokho kuzayenza ukuthi naye akwazi ukuthi hayibo kule nto esifana nezilungisa ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Okukhulunywa ngumongameli Mnangagwa ukuthi uzavuselela umnotho welizwe sokuyisikhathi sokubambana, ilizwe liyaqhubekela phambili, libone kwenelisa yini konke lokho?
Kade izani ikhuluma into efana lazenezi, kodwa ilizwe lokho liqhubeka lisiwa, ilizwe lokho liqhubeka lilethu ukudubeka ebantwini, akulampumela. Into liqiniswa yikuthi uPresident Mnangagwa lezano abalwalo abanalo ulwazi njalo abazange bawufundele ukuthi kwenziwa njani ukuthuthukisa ilizwe lokwenza ukuthi umkhonomi uqine. Ngalokho bodwa nje ngeke bakonelise, yikho labona ukuthi ilizwe lithe seliwe kakhulu kwasekungena i-MDC ku-government central unity, into zaqala ukuba ngani zingcono. Iqiniso yokuthi abatholakali abalomqondo lolwazi lokulungisa umkhonomi, i-experience kumbe singathi lolwazi olukhona kuzalo ngolokuthi umkhonomi ubulawa njani. Kusithi thina kuqakathekile ukuthi izani kunanzelele khonokho, yazi ukuthi ababewone ukhetho upresident nyamsebewone ukhetho ngeke kuphela ongasiza uZulu weZimbabwe ngezomkhonomi nalezi zokuthi ilizwe lingabuswa ngaluphi uhlobo ukuze liphumelele.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukukhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe yiloba yisiphi isikhathi kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umsebenzi izolo. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzasebenza nzima ekulwisaneni lenkohlakalo lokuthuthukisa njalo athuthukise inhlalakahle kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ukuze uhulumende kaMnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abanjani.
Ngabantu abaza kwenza into ezintathu nje ezidingwa yilizwe leZimbabwe, abaza kwenelisa ukuvusa umnotho, kube le mali emabhenki, kube le misebenzi, sibe ngabantu abahlonishwayo emhlabeni. Okwesibili, ngabantu abazahlonipha amalungelo abantu, balandele isisekelo sombuso lemithetho yelizwe. Okwesithathu, ngabantu abazokulwa lobugebengu esithi yi-corruption. Zona lezo zinto zontathu izwe ezicakatheke ebantwini, yizwe amele ameze ngazo, adinge ngazo abantu. Ngisho kanjalo uzakwazi ukuthi bonke abantu laba abasuke ngo-1980 akade besebenza ngaphansi kukaMgabe bangcole kakhulu, kabalancedo, abaningi bakhona abanamandla, kabalalwazi, kabalankuthalo, angeke balethe lutho ebantwini beZimbabwe. Nxa engabusela bona labakaMgabe kuyabe kusitsho ukuthi uMgabe usaqhubeka. Ngakho-ke kumele alethe abantu abashasha.
Ungaba lo mzekeliso yini wamanye amalunga ezanu-PF obona elungele ukuba ngama cabinet ministers?
Mhlawumbe ngingakhuluma ngabona laba abangene laye ngemva kuka November engingalinganisa abothwa nguThitani lo wayengu CEO we ama platinums we Mimosa. Ngakhuluma ngoSibusiso Moyo, abantu abanjalo nje, abantu abatsha abalemfundo ecacileyo, hayi abantu asebehlale bahlala kwaphakade, bengalinganisa ngabo. Ngakho ke abantu abahlakaniphileyo abalobuchopho kabatholakali kuZANPF, siyancipha kakhulu ngekhono labantu, sokungadingeka ukuthi abe ngaphandle ayedinga ku-opposition. cooperation kodwa kuzakhumbula ukuthi kune limitation kulalokho isisekelo sombuso esithi abantu abangedluli abahlanu yibanga bathola ngaphandle kweparlamente mhlawumbe ngokuya kwesikhathi kwafanele ukuthi igukhulwe yona leyo nto ngokuba iparlamente izikhathi eziningi isukingela abantu abakhaliphileyo ukuthi bangavusiliswa
uthi wenga yena ubona elungele yini ukuqhubeka engomphathi ntambo ezomvikela
hayi kafanelanga ngokuba kokuqala vele kwepolice isisekelo sombuso sonke siyakwazi khona lokho isisekelo sombuso sithi kumele kukhethwe ungqongqoshe umphathi ntambo wezomvikela sibuye sithi sona uvice president kafanelanga abe nemisebenzi emibili enjengokuba umphathi ntambo so ke kakuhlonishwe isisekelo sombuso umsebenzi ophiwe omunye asebenze ukuba nguvice president nxa ngabe kuqhubeka ukuba nguvice president leyo nto iqakathekile ukuthi yenziwe kanjalo
alubana umnangagwa elaso isifiso sokukhetha abaphathi ntambo abavela kumabandla aphikisayo abanye bakhe kuzanu PF ubona bekuvuma yini lokho
umunye umuntu obusayo ongupresident okuthiwa head of government and head of state ngo Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo lokuthi akhethe owabaphathi ntambo kumele akhethe abaphathi ntambo abaza kwenza zona ziyana izinto engikhulume ngazo abazavusa ezomnotho bahlonipha amalungelo abantu nemithetho balwe lobugebengu elizweni abasatholakali ke kuzanu labo bantu ikakhulu kulabo abantu akade besebenza lo mgabe ungakukhangela nje kakho ongamthintitha umbeke laphana loba ungabawatsha uzama ukuthi ubathine bahlanzeke bangadabuka nje njengento esigugiswe ingcekeza so kumele ukuthi adinga abantu abatsha phakathi kwayizanu bakhona abanye abantu abatsha abahlanzekileyo kodwa ke kuyadinga ukuthi ayephumele ngaphandle aletha osomabhizinisi aletha abantu ababhenkayo aletha abantu ngokulwazi lwabo hayi ngokwepolitiki yabo
unkosazana Thokozani Khuphe la esimbonile epatheka emkhosini wokugcotshwa kukamnangagwa zikhona yini imvuthu esingabona bemphosela zona
kakufanelanga ukuthi aphoselwe imvuthu kumele aphiwe umsebenzi ngabe funa ukumupha okuba ngumphathi ntambo azawusebenza avusile izwe lezimbabwe kungabe kuphiwa yena ngakuphiwa yena noma nguphi umuntu kufanelanga kuphiwe yena ukuthi abe ngucabinet minister kumele kube yikuthi uphiwa ngoba esenelisa ukuncedisa ukuvuswa kwelizwe lezimbabwe ngabe ngampha lokho angiboni ukuthi ungumuntu wehlulekayo sambone ngudeputy prime minister esenza izinto ezinhle kakhulu okuphathele labomama lezempilo lokunye okuhlukahlukeneyo
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe yobexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo westudio 7 ekobulawayo
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo westudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi ubona ikusasa leZimbabwe likhazimula abanye bathi babona umnyama ongelamkhawulo phambili nanku phela uhulumende wakhe ehlulekile ukuvuselela umnotho kunyanga eziyisithiyangalombili ezedluleyo esembusweni omunye wabalombono lo ngoncintise ukukhetho olwedluleyo elilunga elizimeleyo ePlumtree umnumzana Thamani Ncube oxoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
Lokhu akukhulumayo ukuthi khona ubona eZimbabwe elakusasa liqhakazile lilihle imbono yakhe engephikiswe umuntu kodwa phela sikhumbula ukuthi khona ikusasa yethu njengelizwe kufanele ukuthi khona siyifundele emalini yethu njengelizwe ukuthi khona umnangagwa lo esikhuluma ngaye namuhla uvela ngapi ngoba asomntwa nomutsha okuthiwa khona uzele namuhla ngumuntu ebesilaye iminyaka yonke nale engu-40 edlulileyo eleqhaza elikhulu aliphetheyo kwezombusazwe wakithi yibo bona laba abantu abasiwisele emgodini onalowo ongela mkhawulo esikuwo namuhla. So ngendlela engibona ngayo mina yikuthi khona imbali yethu inkulu kakhulu ekudlaleni ukuthi khona sizaba yilizwe elinjani kusasa. So angiboni ukuthi khona yinto angayikhuluma leyo sinanzelela ukuthi khona engakagcotshwa vele bese sivele sesingaphansi kwezijeziso zomnotho ezivuseleleyo ezezidera. So ngumuntu nje okhuluma amaphupho engaboniyo ukuthi khona indlela angene ngayo embusweni kusukusela ngo-November kuze kube kakhesi kune electoral challenge naleyo ebekhona esibone khona ukuthi khona i-judiciary yethu iziphathe ngayiphi indlela njalo impumela ye-Concord decision naleyo ayijabulisanga iningi lomhlaba. So iZimbabwe izaphila nawaphi amazwe azavumelana nokuthi khona kube kungenwe embusweni ngendlela ezingaqhedakaliyo.
Bakhona abaloyisa ukubona umnangagwa lo Chamisa bebamba iqhaza besebenzelana kuhulumende wenkazatho. Kodwa abanye bathi kuleziqoqodo kuzana PF abantu abaqine amakhanda abafana lo Chiwenga abangeke bakuvumela lokhu. Ungathini ngalolu daba?
Khona Nkomo kulinyathelo elihle njengelizwe nga abantu singathi nga sokukhethwa abantu okumele basebenzele ilizwe sikhangele esingathi khona yimerit ukuthi khona umuntu ulekhono liphi ekwenzeni umsebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi khona awenze kulokuthi khona sikhangelele ukuthi khona abantu bavela kuliphi ibandla lezombusazwe. Kodwa imbali yelizwe leZimbabwe phele iza kutshela ukuthi khona i-polarization esithi i-political polarization inkulu kakhulu. Abantu eZimbabwe babona izinto ngelihlo lamabandla ezombusazwe ababoni izinto ngendlela abantu abalekhono ngayo. So khona lokhu akusoze kwavumeleka ngenxa yokuthi khona abantu abaningi abasezikhundleni zezombusazwe babe bephathiswe ngabanye abantu bebancedisa. Sibonile umnangagwa bephathiswa libutho bephathiswa ngabothiwenga bephathiswa ngabantu abanjalo. So bona laba abantu kumele phela ukuthi khona sazi ukuthi khona ikhota ekhotayo njalo umuntu uyabongwa phele sizabona senefakana ezikhundleni sokuyiyo phele indlela ababongana ngayo okuza kwenza ukuthi khona abantu abalekhono abafana nabochamisa kungaba abanye amabandla bangalitholi ke lelo thuba lokuthi khona kusetshenzelwane ngenxa ye-polarization nale esesiphila kuyo elizweni leZimbabwe.
Ukhona ngapho komadlambuzi ePlumtree eBulilima West la votela iZanu bajabulile yini abantu njengoba sefungisiwe umnangagwa?
Ngokunanzelela kwami njoba nabantu iningi la votela iZanu PF abazange bake bakutshengise khona lokhu ukuthi khona bayathakazelela ukugcotshwa kwamnangagwa. Mina ngibe ngomadlambuzi angizange ngibone any activity ngibona abantu ababili abathatha direkote ama-t-shirts ayezani PF kodwa ukulangazelela asizange sikubone. Njalo okunye kumele sikunanzelele Nkomo ukuthi khona abantu bavotela iZanu PF ngenhliziyo yabo yonke bekholwa ukuthi khona iZanu PF isitshintshile ngenxa yokuthi khona akusela mgabe. Kodwa phela kumele sinanzelele ukuthi khona abanye beseleloyisa ukuthi khona nanxa bavotela iZanu PF kodwa i-constitutional court izabancedisa ekuguquleni isimo sona leso esiyibo abasivoteleyo. So kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu bacabanga njani ngoba beselecabanga ukuthi khona nanxa bavotela iZanu PF akusela ndaba ngoba i-constitutional court sokumele iguqule isimo sabo leso abasibonayo ukuthi khona sibe liphutha.
Lapho lizwe umnumzana Thamani Ncube onqintise kukhetho lwedluleyo ezimele njalo owake waba ngukansila kaward 11 emadlambuzi ePlumtree. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi ukuze uhulumende kamongameli Mnangagwa abe ngolohlonzi kumele akhethe abantu abasebenza gadalala kudale le-cabinet yakhe. Abanye njalo bathi basola ukuthi umongameli Mnangagwa engenelisa ukuvuselela umnotho welizwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.